Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lejana njani mtsakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithano ngolwesithathu mhlaka 14 kumbimbitho 2018 ngutungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amadokotela aUnited Bulawayo Hospitals, Dilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane labo Bulawayo akuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminista sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela eziseza koBulawayo.
Ukukhala lomsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka, abongi labo besithi labo bazakhala lomsebenzi kusasa.
Ano siyathaba ukuthi khona kuphethathele izindaba kulolu khetho zithole uncedo ku-European Union ukwenzela ukuthi bona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lolu olubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi bethole ulwazi lwemithetho ekhangelane lama-election.
Abesadag Parliamentary Forum vasi Zimbabwe ukuzohlola amalungiselelo okhetho. Njalo umqondisi we-United Nations Development Program ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuzokhulumisana lohulumende ngoncedo inhlanganiso yakhe engalupha kumalungiselelo okhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhalala umsebenzi kwabo dokotela kuqhubekele phambili namuhla, abongi labo besithi bazabambana labo dokotela kusasa ekukhalaleni umsebenzi nxa uhulumende engaqhubeka engalungisisi izikhalazo zabo. Kwezinye indawo zelizwe abongi babikwa bevele sebeqalile ukukhalala umsebenzi. Kubika uBathabile Masuku.
Odokotela esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals batshengisele namhla ekuseni bethi izikhalazo zabo azinanzwa nguhulumende. Okunye abakhala ngakho yikusebenza ezibhedlela ezingela mithi eyenelayo kanye leholo. Omunye walabo abakade betshengisela udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Hospitals Doctors Association, iZHDA, njalo engumsekeli womkhokheli wayo, uthi umphathi ntambo wezempilakahle udokotela David Parrenyathwa uyehluleka ukugcina izithembiso zikahulumende.
Amadokotela aUnited Bulawayo Hospitals, Dilo Central Hospital lezinye izibhedlela eziseduzane labo Bulawayo akuthene namuhla edemonstrator ukuthi uminista sehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela eziseza koBulawayo. Amadokotela lawa abethwele amakhadi amanye akade lotshwe ukuthi udokotela olambileyo ngudokotela ozondileyo njalo ngeke kwanise ukubona izigulane zakhe. Lamanye akade esithi u-CEO onguye umkhulu wesibhedlela uhamba ngejipu amapatient engela trip. Lokhu kuza ngemva kokuthi amadokotela aseku-14 days of strike esibiza sithi industrial action.
Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi uhulumende lokhe ephakathi kokuxoxisana labodokotela kodwa ethi akukavunyelwana lutho. Nguye othi umumo esibhedlela ukahle njalo abakalahlekelwa yimphefumulo yabantu abahlaselwe luhlupho lolu kakhulu kungabantu abazodinga ukwelashwa bevela phandle ababizwa ngokuthi ngama outpatients.
Thina lapha esisebenzayo hayi siyasebenza siyabona abantu abagula esikuthi ngama emergencies. Laba bantu bonke bayabonwa esibhedlela, bayayenzwa ama-operation, izinto zihamba kahle. Abantu nje kuphela abangani abahanjelwa kuhle yilaba abakuthiwa yi-outpatient.
Ebuzwa ngokukhalala umsebenzi kwabongi, uNgwenya uthi lokhu usekuzwile kodwa bengakaziswa ngakho. Ekhuthaza kodwa ukuthi bengakhalali umsebenzi, bakhulumisane lohulumende kwenqatshelwe ukufa kwabantu.
ngengabezwa lambe ngenza amahonga ngani bafuna ukwenza umhlangano wabo bahlanganisa ingqondo zabo kumbe bafuna ukujoyina istrike asikwazi asikaphiwa incwadi evela emanesini. Kodwa mina njengomsibalukhulu wabo ngihlala kahle yabantu ngingumuntu ochothozayo kakhulu abantu bahamba ku-strike ngoba lapha sidila impilo yabantu. So ngabe ngingacela amanesi ukuthi hhayi abakhulumisane kuhle lohulumende kungaze kwachitheka imphefumulo yabantu.
Abongi bebehlele umhlangano wabo namhla emini lapho abakade bezavumelana khona izikhalazo abazazisa kuhulumende. Abakade betshengisela laba bebephethe amaphepha abhalwe ukuthi umqondisi wesibhedlela uhamba ngemota yohlobo lwe-jeep, isibhedlela singelathonsi le-drip. I-outpatient ward empilo ibitshaya umoya ingela muntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abohlangothi lwe-SADC Parliamentary Forum sebenqome inhlelo zokwabelana ulwazi lokwethulwa kwezindaba ikakhulu ngalesi sikhathi eZimbabwe libhekane lokhetho. Kubika uGibson Bebe.
Ekhuluma esemhlanganweni wentatheli zindaba lezinye inhlanganiso ezimela ilungelo lentatheli zindaba ezigoqela iMedia Alliance of Zimbabwe, unobhala jikelele we-SADC PF uDr. Isao Chivia uthe intatheli zindaba yizo ezifundisa uzulu ngokhetho, zincedisana labaqondisa ukuqhutshwa kokhetho, ngakho ke kumele zihlonitshwe. UChivia uthe njenge-SADC babona angani uhulumende weZimbabwe ufenelise ukulungiselela ngokugcweleyo ukuhlolwa nokuqhushwa kokhetho lonyaka, kodwa abangabeki lolwazi ukuthi luzaba ngokukhulekilelo ukuthula na. Obemele iZimbabwe National Editors Forum zinefo umnumzana Njabulo Ncube wamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi intatheli zindaba zinikeze isikhathi sokufunda ukuze nazo zilobe indaba ezilohlonzi.
Ano siyathaba ukuthi khona intatheli zindaba kulolu khetho zithole uncedo uyiropenywe ukwenzela ukuthi bona ama-editors enelise ukukhava ukhetho lolo lubuyayo. Imali le ihamba ekuncedeni ukuthi lwethole ulwazi lwemithetho ekhangelane lama-election, njalo bebekwazi ukuthi becazulule ukhetho lolo.
Uthe ukufunda kwalezi ntatheli zindaba kuzanceda wonke umuntu, njalo kuyindlela yokuqomusela ukulondolozwa kokuthula yilabo abanceda ngemali lezinhlelo zemfundiso. Unkosikazi Kholiwe Majama owemisa uthe laloba lezi nhlelo zilinyathelo elihle, linguquko kwakumele ngabe yaba khona kudala, nankuphela okwakumele kuguqulwe ngo-2013 lokho kungakenziwa. Ngakho ke njengemisa sebekhangele ukuthi lapho sokuyiwa kukhetho lolonyaka kuzabe sokulungisisiwe.
Lizakuthola ukuthi Misa Zimbabwe ike uyabhala incwadi isikhumbuza ukuthi kulezinto okwakumele zitshintshe ezikhangele intatheli izindaba ukuthi zenelise ukuthi zibe ziripota ngezehlakalo ngesikhathi sokhetho, zingakhethi sisithi zi-fair kumbe zi-open kumbe njalo ziyabhalansa ama-political party wonke. So kuqakathekile ukuthi sihlangane njengentatheli izindaba sikhumbuzane, njalo sikhangele ukuthi kukanti sisiya ekhethweni lika-2018 kwini okutshintshileyo nxa sikhangele indlela esisebenza ngayo. Njalo abantu bona ababebeyibo abavotayo kulezehlakalo ezibe khona yini ezizakwenza ukuthi thina njengentatheli izindaba sibe sifanele sikhangelisise izehlakalo zonke, sisenze ukuthi abantu bananzelele ukuthi yonke into eyenzakalayo iya-affect ukuvota kwethu.
isikhulumele senhlanganiso yentatheli zindaba ezisakhulayo eYoung Journalist Association yoja umnumzana Leopold Munende uthe bona bayakwamukela ukufundiswa zintatheli zindaba eseziliminyaka eminingi zilobela amaphephandaba lemisakazo.
Siyakuchazelela lokhu njengeyoja singabasakhulayo imfundo enje so iyanceda isikhathi siya kuma-election. Sekusele ukuthi uhulumende evule ama-airways njalo enze iZDC isakaze okuhloniphekayo okuhle not lokho esiwubonayo ukuthi ZANU-PF ekamnangagwa yiyebo lokhu iphuma amanye amabandla engaphumi nxa iphuma ephuma ngendlela ezimbi.
Imazi ibizela umhlangano njengenjongo yokuhlanganisa intatheli zindaba labenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelele lezokhetho ezigoqela iSADAG, ZEC, VEST, MISA, VMCZ lentatheli zindaba ezileminyaka zisebenza lomsebenzi bezokhuluma ngokhetho oluzayo njalo lokuthi intatheli zindaba zingasizakala njani ukuthi zisebenze kungela nhlupho. Inhlanganiso ezihlanganisela i-Election Resource Center, i-RC lezinye sezilesikhathi zifundisa intatheli zindaba ngokhetho. Ngeviki edluleyo intatheli zindaba zihlangene eGweru lapho ezifundiswe i-RC ngendlela okufuze iZEC uhulumende labo ziphathe ngayo ngesikhathi khetho. Ngimele isitho sevele ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isiphathamandla se-United Nations Development Program umnumzana Akim Steiner ukhangelelwe ukufika eZimbabwe kusasa ukuze ekhulumisana lohulumende ngoncedo oluqondane lokhetho inhlanganiso yakhe engalupha eleZimbabwe. I-UNDP ithi uSteiner uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa lezinye izicukuthwana zikahulumende abekomishini yezokhetho kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngalolu khetho. Inhlanganiso le ithi izimisele ukuncedisa uhulumende kulokho angaba esilela ngakho kundaba zokhetho. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission uJustice Priscilla Chikumba uthi phakathi kwe-60 million efunwa ikomishini yakhe uhulumende usebanikeze i-900,000 kuphela. I-UNDP ikhangelelwe ukuncedisa ngemali esilelayo le. Kodwa esikhathini esedlule kusabuza umgabe uhulumende obesala ukuncediswa ngemali zinhlanganiso ezivela phandle. Umbuzo omkhulu ngothi uhulumende kaMnangagwa uzayivuma na imali nxa ethe wayitenjiswa yi-UNDP. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Umnumzana Mnangagwa uvele engena umsebenzi wathi yena injongo yakhe ngokuthi ukhetho luphumelele ukwenzela ukuthi izithelo zakhona zivunywe ngumuntu wonke. Wathi yena ama-observers azangena abanye vela e-Europe abanye vela e-America isathi le-AU ngibona ngathi umumo khathesi ungathi sitshiyene kulalo owakwakuyo khona kulo mnumzana Robert Mugabe. Izimali lezi ezikhulunywa yi-UNDP zinganceda kakhulu ngoba ukhetho alusulo lweZANU-PF lukhetho labantu beZimbabwe. Nxa kulo ncedo lungazizakala bona ngathi bazavuma abakuMnangagwa.
Ukhona ukusilela kwemali kungayiphazamisa njani iZEC ekuqhubeni umsebenzi wayo wezokhetho?
siyazi ukuthi iBVR isistimu yeBVR iyadula imitshina yakhona ifuna amagesi ifuna amamaterial ama-polling stations akhona lawo ayabe emaningi ngoba phela ukhetho okuzele uphumelele kakube ama-polling stations amaningi abantu abayebesebenza besebenzela izekhi labayesebebaningi so ngibona ngathi mina imali vele ayisezenele kule ndlela eziningi abancintisayo amalunga ancintisayo amaphathi ancintisayo labebekhuluma kuma-radio kuma-television station i-outside broadcasting unit ihambe siyathatha imihlangano izekhi ifanele ibone ukuthi izimali zikhona ukwenzela ukuthi konke khonokho kwenzakale okusemthethweni okuhambelana nesekelo sombuso
kule qula lesadaki eliselizweni sikhuluma nje elizehlola amalungiselelo okhetho ukuthi ahamba kuhle na kuyini obona eliphuma lakho leli qula lingaphuma yini lisithi hayi impela into zihamba kuhle
ya okwakhathesi kungaba nzima ukuthi ukuthi sibe leqiniso ukuthi abakukhangelisa ngoba lingaziba bathathe isikhathi bekhuluma lenhlanganiso eziqondane lekhetho abanjengabo Zimbabwe Election Support Network onango lamalunga amaqembu aphikisanayo yibo abazabe bechasisa ukuthi lapha lalapha 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 yikho okwakuvalekile kodwa kathesi siyabona ukuthi phela kathesi imihlangano abantu abaphikisanayo siphuma lo emaradiyweni naku-TV kukhanya ngathi kuyanceda kodwa kube mithethwanyana engakaguqulwa abavasa fanele bayikhangelisise lawo kuyenza ukuthi babekwazi ukuthi isihlupha kokhetho kuqondane le mithetho yakhona
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxela eseHarare Lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sikhangela imizamo enziwa ngabanye ukubamba uhulumende ngamandla ukuvumela izizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe lolu daba belusemthethwandaba kodwa umthethwandaba lo kawethulanga isinqumo namuhla Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhleli Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabafundi ezigabeni ezininzi zeMelika ziphume ezifundweni namuhla zatshengisela ezitaladeni zikhuthaza inkokheli yedale lephalamende ukuthi iphume le mithetho elukhuni elawula ukuthengwa kwemibhobho ekafula inhlamvu eziningi isikhathi sinye esisetshenziswe kuzehlakalo zokudubulwa lokubulawa kwabantwana bezikolo elizweni Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sokubulawa kwabantwana besikolo seParkland eFlorida abalitshumi lasikhombisa ngenyanga edlule. Umnumzana Khono Lembu owebandla lezombusazwe lamademocrats khonapha eMelika nguye onqobe ukhetho lokumela isiqinti sePittsburg. Esigabeni sePennsylvania khonapha lapho akade encintisana lo Rick. Sakhona webandla lama Republicans izolo. Inhlanganiso yabesifazana iWomen's Coalition in Zimbabwe imanyene lezinye inhlanganiso elizweni ezilwela amalungelo abesifazana sezazise ngenyathelo lokudinga ukubophisa wonke amabandla ezombusazwe azangena kukhetho lwalonyaka aza kwehluleka ukufaka isilinganiso esifanayo esiyingxenye ekhulu kumalunga abazancintisa kukhetho lwalonyaka uAnastasia Ndlovu usibhalo ludaba
Lokhe ilizwe lathola uzibuse abesifazana bathi lokhe beliswa ukuthola amathuba alingana labesilisa kunhlangothi zonke zempilo. Kwezombusazwe kukhanya kusemqansweni naloba isisekelo sombuso sisitsho ukuba abesilisa labesifazana kumele babe lamathuba alinganayo ezweni kukho konke. Ekwethulweni kwe-Women's Manifesto ka-2018 kusiya kumnyaka ka-2023 eHarare, abalwela amalungelo abesifazana bavumelene ukuthi wonke amabandla azakwehluleka ukufaka inani labesifazana elilingana lelabesilisa kukhetho azasiwa emthethwandaba ngoba ayabe esephula isisekelo sombuso welizwe. Olwela amalungelo oluntu umqondiso wenhlanganiso eyezis constitution unkosazana Abigail Mophambi uthi abesifazana kumele basukume balilwele lelilungelo.
Iqiniso ukuthi i-constitution yesizwe iyaprovida for i-50-50 representation, but the women's constituency nayo inomlando ukuthi bona ukuthi omama labo bayakhuthazwa, bayafundiswa njalo bayaphakama beme ukuthi bathathe lezo kudla.
Kodwa uthi kuza kuba nzima ukubophisa amabandla la uma abesifazana bengasoze basukume baye phambili ukuyafuna ukumela amabandla abo.
Ukubophisa ama-political parties ngibona kuphela kungenzakala ima kuwukuthi omama baphakame babuya baliswa mhlawumbe lama-policies kumbe lama-leaders ama-political parties. Uma kuwukuthi omama kalabo abaphakamanga bama ukuthi bathathe lezo ndawo, angibona ukuthi i-women's coalition izabe ibophisa ama-political parties ibabophiselani njalo ngaliphi.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende eMzingwane emela ibandla lezaphu uthe basayine ukuba bazafaka amalunga ngokulinganayo.
Kuzaphu i-50-50 is no longer an option, asikho kukhetha. Izaphu ngolwesibili isayinile yathi kulolu ukhetho esiyaku masi labantu abangene ezikhundleni abangu-10 ngu-5 ngomama. So central lokho elikwenze lapha kalikaqalisi, ake liqalise and make sure nje umama ethilo ukuthi kulabanye omama abangena khona lapho. Bakithi silamabizo sonke.
Evumelana lo nkosazana Mkandla, unkosazana Therese Yankonjeni Daka uthi akula kwethusela okwedlula igugura hundi, ngakho abesifazana besabani abangene embusweni.
Kathesi ngibonile ukuthi yena khona ama-councillors ama-MPs angizange ngibone umama obuye wama la. Ngicela ukuthi amahodi laseleyo achiye lomama le, angizwa bomama. Sunduzana nini labo baba? Omama njoba kukhulunywa ukuthi sithe 50-50. Nga kusethule 50-50 kumbomo, bese sabana omama, mama le sabana. Lebe lisesabana makhosikazi. Lingesabi bakithi, lingesabi. Litshele enye into khona pha engaziwanga ngomunye umuntu kumbe bayidobhile abanye kokubulawayo.
Abesifazana babhekane lenhlupho zokungalingani kwamathuba phakathi kwabafazi nabesilisa ezigoqela ukuswela ubuyanga, udlakela, inani eliphansi labasezikhundleni, ukuswela imisebenzi okubangela ukungena kwezombusazwe kube nzima. Unkosazana Thokozani Khuphe, umsekelo omkhokhelwe MDCT, ube yisibonelo kulo umhlangano. Abesifazana bethi usebhekane lodlakela oluzakwenza ukuba engakhokheli naloba efanele, bethi kunjalo lakumabandla wonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Obed Mpofu namhla ohlangane labeZimbabwe abelula makhulu ayisithupha abaphebhelekwe leBotswana bekhulumisana ngokuthi abantu laba sokumele baphindele ekhaya. Kodwa iziphepheli lezi zithi zifuna ukutenjiswa ukuthi kazisoze zihlukunyezwe uma zingabuyela ekhaya. Kubika uMartin Ngwenya.
Umpofu uxoxisane lesiphepheli zeZimbabwe enkambeni yeDukwi ngaphandle kwedolobha leFrancis Town izolo emhlanganweni othethe amahola amabili ngemva kwesinqumo seBotswana kanye lenhlanganiso ebona ngesiphepheli e-United Nations Human Rights Commission on Refugees sokuthi iziphepheli sekumele ziphindele ekhaya. Zona zacela umhlangano lohulumende weZimbabwe kuqala umhlangano kampofu leziphepheli obongokuzwa izikhalazo abangabe belazo kumbe izizathu zokuthi kungani bengafisi ukuphindela ekhaya. Umpofu uthi utshele iziphepheli ukuthi ziphenduke ekhaya ngoba izilwane zingasekho lokhe kwangena uhulumende omutsha.
Mina nami ngibatshela ukuthi ngithathe simuwe ekhaya sulungile kungcono. Kungcono babuye sizokwakha iZimbabwe sisonke. Bavumile abaningi bakhona kodwa abanye kade bekhala ngokuthi khona bafuna ukuthi sibathembise okupheleleyo ukuthi nxa bebuye ekhaya soze bafice ubunzima abakubonayo kumbe lokho kwabenza babuya ngapha. Abanye sifisa ukuthi ona bazacela ukuthi angancediswa ngokuhlaliswa anikwe indawo zokuhlala ukuthi imizi yabo siyadilika.
Umpofu uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuthi ancedise iziphepheli ziphindele ekhaya kungalokwesaba. Uthi isikhathi sokukhuluma ngezombangazwe sezidlule sekusakhiwa iZimbabwe entsha lokhe kwaqethulwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ngolwezi nyakenye.
Akuncedi lokhana sinseka sikhandama ukhuluma ngezombangazwe ndizophuma ngona bakithi ukuthi njengoba sesisempilweni entsha lokuthi sakhona new dispensation sifuna ukuthi sithathe ilizwe ndawonye sisonke. Labo abafuna ukuthi bayevota babuye bazovota ngosuku sokuvota kuzaba ngokuvota okuthula njalo nokuhlonipha.
Inengi lesiphepheli labaleka eZimbabwe ngesikhathi sokhetho lokwe-2008 olokudinga umongameli waludlakela okwabona ekakhulu abasekela ibandla le-LPs le-MDC behlukunyezwa. Umpofu njalo ukhulumela abaphathi ntambo eBotswana phezu kokuhlukuluzwa kwabeZimbabwe abahlala eBotswana okungekho emthethweni kanye lokubulawa kwenkomo ezingena eBotswana.
Ngibe lo mhlangano lo baba lo minister we-defense kukhathi defense and justice u-minister kukhathi lo minister basu we-immigration mayelana nabantu bakithi abalapha eBotswana abasebenzayo kodwa bengenamaphepha njalo bengathi bayahlukuluzwa nxa sekuhola izimali zabo bayahlukuluzwa futhi langabaqhashi babo. Wonke sikhulumile njalo sakhuluma ngenkomo lezi ezithi zinazo kuya ngapha zibulawo sathi hhashi akumelanga zekho ezenjalo.
ELeBotswana libulala inkomo ezingena zivela eZimbabwe lisithi yizo ezidala ukumemetheka komkhuhlane womlomo lamasondo. IBotswana ithengisa inyama yayo emkambo we-European Union yona engafuni ukuthi inkomo iyezihlale lapho ulo mkhuhlane womlomo lamasondo. IZimbabwe yasola inyathela lokudubula inkomo isithi akudingwe ezinye indlela ongasetshenziswana ngazo. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Iqembu leHarare City lithi selimelele imidlalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHarare City uMark Mathe uthi kuliqiniso ukuba iqembu lakhe belivele lilungiselela ukuyadlala kwisigaba seNorthern Region Division 1 kodwa uthi lokhu akusho ukuba liza kuba ngumthatshuzwa kwisigaba seKasi Premier Soccer League. Inhlanganiso ye-PSL yethule uhlelo lokuba amaqembu azadlala njani kuviki lakuqala elomkhankaso walo nyaka. Njalo iqembu leHarare City lizadlala neqembu leCape United ngesonto enkundleni ye-National Sports esikodlweni iHarare. Nyakenye iqembu leHarare City ligunyulwa kwisigaba saphezulu esePremier Soccer League. Umfoka Mathena ubevele esebenzela iqembu leCape United engumsekeli kaLloyd Chitembwe. Ikanti lo ngumqeqeshi weqembu leHarare City kathesi uMark Harrison laye uke walisebenzela iqembu leCape United ngesikhathi eqala ukuzosebenzela kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Kwanele Mtwaka Zomuhle sengilichiya kuhlelo lwe-Studio 7 The Live Talk. Asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa ngesikhathi sika 7 o'clock ntambama. Olivalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.